Ngendabeni zethu lamhlanje lilo Michael umthetho ndaba waphezulu owe High Court unqume ukuba iCommission ebona ngezokhetho ezek kumele iphathise izisebenzi kahulumende ezivotayo ngezimota zokusithwala ngosuku lokhetho ukuya endaweni ezabhalisela ukuvotela kizo. Lokhu kwenzakale ngemva kokuba inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ihambise iZEC emthethwandaba ngenxa yokuthi ababalisi abaningi bakhala ngokuthi abasoze benelise ukuvota. I-Commission ebona ngezokhetho e-ZEC ithi isigcibe imfundiso yalabo abazaphatha umsebenzi wokuvotisa kukhetho lwangoMvulo njalo sebethunyelwe endaweni abazosebenzela kizo bethole impahla yonke yokusebenzisa okugoqela amaphepha okuvotisa lamabhokisi ama-ballot box. Okhokhela isiqula lamagqwetha acebisa umkhokheli wamanyano wamabandla aphikisayo o-MTC Alliance u-Advocate Thabani Mpofu uthi sokubekwe indlela zokulondoloza ivoti kaZulu kanye lokunikeza amandla wokubusa ku-Advocate Nelson Chamisa lapho esekulunqobile ukhetho. Izalane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane zithi izimiso ezithengiswa ngamabandla ezombusazwe zimumethe okujabulisayo kodwa bakujwayele ukuthi amabandla la ahlezi ethengisa okuningi ngesikhathi sokhetho kodwa kungelanto ezaphutsha. Kulayiko lamhla kuhlelo oluphathelane nendaba zowesifazana asihluze mbomama sinika ithuba omama abancintisayo ukuthi bekhankase bechasisa abazakwenza ibuZulu ngqabe nganqoba kukhetho. Thumelani imilayezelweni kuwhatsapp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini e-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 1550 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi kuwhatsapp laku-Facebook bukhasi lethu ele-VOA Ndebele.